section ama polling station asekhona asefakiwe lapho okungela ama buildings khona ufakwa ama tent ezek ama police la khona khona buda line esikhali labantu bahambe bayevota kodwa uliqiniso ukuthi sike saba le program ukuthi ay road show kuli impela sonke edlulileyo sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona sinanze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule by-election xa umbuze imali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho so ke kwasithidenga sokuthi kutho ukuthi abantu basebezilungiselele kodwa eqinisweni bakhona baya bangaziyo so ke sibona ngathi i-road show liyana la incedisile ukuthi ivule abantu indlebe abantu bakwazi ukwenzakalayo kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota
nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye
ngizakhuluma ngobulawayo ngingazi ukuthi kwenzakalani kwezindawo lemaphandleni kodwa kobulawayo kulokuthula asikabona abantu nje abethusela abantu kodwa ukugange engathi ngikunanzelele lathi nxa sibhoda bhoda bhoda kulama-flas la befakwa ama-posters la afakwayo abantu abazavotela ukuthola lezindawo ama-posters lawa adatshuliwe loko ngikunanzelele amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa umuntu efike ehlabahlabe laphana ebithe lapho kuleli hloko nale mlonyeni iwugange engikubonileyo khona ukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi nxa kuthiwa kule-election bahloniphe lo mthetho ungaphambanisi iposta omuntu hambe uyevotela omfuna kulilungelo lakho awusubonakala usuthemba ngamflaza abanye abantu kumbe ngama-posters khona kwana yikuganga akukho emthethweni lo muntu engabotshwa nxa sibile engananzelelwa abantu uyangena ejele so siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenza khona ngomkhuba omubi
ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama by-elections lilokhu likhathazekile yini njengabahlali bakobulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota
kuyadanisa ukuthi sinaze ukuthi ibulawayo lezi indawo emathebheleleni ngoba nasikhona yabulawa le mathebheleni siyikhangelele ukuthi layo incediseke okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba bayabhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ukuvota sroll iinumber zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khona bakubulawa lakwezinye indawo emathebheleleni so ke lathi njengezakhamizi silohlelo liqakathekile lama ama-civic organizations lapho esincedisana khona lezek ukuthi abantu abahambe bayevota bahambe bayebhalisa ukuvota kanti esikhuluma kanje lanxa i-bliss liyana yedlula kodwa abantu sosiba encourage ukuthi abahambe khona ngale famona bayezama ukuthi labo baregiste khona ngale kwenzela ukuthi kungabi lohlupho ngoba nxa singananzelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahlelwama ama-constituents even kade esikuliviki ephelelo besile road show sihamba sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayevota ku-by-election kodwa kunye besikumqoka bekuyukuthi abantu ababeleqiniso ukuthi bayarithandala ukuvota njalo siyathaba ukuthi sizakuthiwa kule ndawo balezithuba ezizathathwa kanti sihulumente uzakhupha ama-centers efake izithuba ukuthi abantu bathathe izithuba so sikhuthaza abantu abasho abathathe izithuba besukuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayerejista ukuvota loko siyakukhuthaza kakhulu kwenzela ukuthi imakebhele ndingalahlekelwa ngamanye ama-constituents.